Umnumzana Aklas Moyo ongumqondisi wenhlanganiso yezimota zokuhambisa eyeChova Mbayiwa uthi uzwa ubuhlungu uma izakhamuzi ziswela imota zokugada. Uthela nxa amafutha ezimota engatholakali emagalajini wona bebesenza icebo lokuba bathenge ezitaladeni ukuze uZulu athole imota zokugada. Umnumzana Lindani Tawo, umhlali wakoBulawayo, uthi kungcono uhulumende avumele abanye abasebenza ukuthwala abantu ukwenzela ukuthi isimo lesi sibe ngcono.
Udaba lwe-transport seluhluphile kakhulu. Wonke ama-roads akula mabhasi, sazi kumbe indaba yefiweli kumbe bastrikile njalo. Into engaxazulula le inkinga esibhekane layo. Maybe nxa uhulumende engakonsida ukuthi amakhombisi wonke lana amanye ebuyele ekwane ebusuku ukuthi echove wenxa sikhangela even lawo la amazukukhombi la amazukubhasi achovayo kathi akusena social distancing eyayikhona kuqalisa abegcwele phamphama abantu beminyezeleni le mali ayinini kuyabe ungayenzi vele so indaba ye-social distancing vele lapha ingathi ayisebenzi kodwa ukuze kuxazulwe le ndaba ama-private operators lawa avunyelwe ukuthi engene emgwaqweni encedise ethwala abantu ngoba kathesi nxa bethwala abantu ngekho emthethweni babhatalisa imali ezinzima ngoba bathi babe bebalekela amapolisa.
Umnumzana Ronald Khumalo laye ongumhlali wakoBulawayo uthi mhlawumbe abasebenza ezupco bakhalele umsebenzi kumbe kusilele amafutha ezimota.
Kusukisela izolo i-transport ihlupha amahungahunga athi khonakhona kumbe wazuko bastrikile kumbe kuthiwa akulafuel asazi kodwa hayi kunzima ngoba la kuma-roadblock imali idlula khonapho nxa ungumuntu uthwele abantu bafika bekuthonisisa ukuthi waye kuthwele abantu abantu abala-social distancing even noma lihlezi libalutshwane abangafuniwe ukuthi izimoto zithwale abantu kodwa izupco iziphatha kabi kakhulu ngoba kunje mina njengami ngokhile ngisukise lapho ekade ngisiya khona akula moto emgwaqweni lama-private cars bayesaba ukuthwala besaba amapholisa not even bhasi eyi-one efikileyo silindele amabhasi for long hours sizasuka e-bus stop sesibuyela ezindlini sibonte amabhasi angikhona kabuye.
Unkosikazi Nozithelo Masuku uthi inkampani yezupco ihlukumeza abantu ngendaba yama-tap card akhe ngoba abangelayo balinda kuze kube sebusuku.
Vele kababisele nje amakhomi ngoba khathesi uhulumende eqinisweni ehluleka ubozupco. Akula social distancing eyenzakalayo, akulani, kakubiselwa amakhombi nje. Isikhoma somuntu sizikhulume ukuthi umuntu uyagada uzupco ngale kumbe uyazigadela ikhombi ngoba these emabhasini sabe siminyene kusiba lo msindo wama-tap card la adalwayo ngoba oyabe phethe i-cash ungelalo tap card lawo uzupco vele ugada ebusuku. So khathesi kwamalanga nalawa I think ukukhanyile nje ukuthi uhulumende kakwanisi lapha. Kabisele nje amakhombi kuvele uphele lokho. Ukuthi ngiyefi bambi visiting hour e-UBH ngize ngagcina agade i-private. Baye besithi 10 rand kumbe 50 cents yes uyagade uthini but nxa usulo muntu wakho esibhedlela omele uyembona kula ngenye indlela.
Umnumzana Ndumiso Chabalala uthi abezimota babhadalisa imali engamabhondi angamatshumi amahlanu njalo limali ngeke umuntu ayenelise ukugada aphinde ngayo.
Izolo sihambe elayinini yebhasi uzulumko sizitshela ukuthi sizathola i-transport kodwa sayiswela sisuka emsebenzini sama from 4 kwaze kwayabamba abo 6 sagcina nje sivuthana siba baningi saquma ngenyawo sibuye enkulumane. Lamhlanje ekuseni savuka futhi aswelakala amabhasi kungela ngisho neyodwa lakho abantu bethu ma-private ade bekhona bebesithi 50 pond kodwa i-50 pond yangkhona uzwagada kangaki ngoba lamuhla ekuseni ngigade ngayo i-50 pond esemsebenzini ngoba bengifunakala emsebenzini kodwa ngeholo langikhona ngiyeke ugade nge-50 uphinde.
Umnumzana Gift Rukweza oyisikhulumeli sezupco koBulawayo utshele i-Studio 7 ukuthi ngakho emsebenzini ngakho wedlulisela imibuzo komunye oyisiphathamandla salinkampani umnumzana Tineiro Asoka ongazange adobhe ucingo lapho i-Studio 7 izama ukuzwa imbono yabo ngalolu daba. Amagalaji amaningi ngilamhla kanye lalapho amabhasi enkampani kaZupco anatha khona amafutha abewome qha okusuke kwabangela ukusilela kwezimota. Uhulumende wafaka amabhasi kanye lamakhombi kaZupco ukuba kube yiwo wodwa athwala abantu ngesikhathi lapho ilizwe livaliwe ngohlelo lwe-lockdown elokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. imigoqo ye-lockdown ithe isiyekethiswa, inhlanganiso ezizimeleyo ezamakhombi kaze zange ziphiwe imvumo yokuthwala abantu, kodwa uhulumende wathi zingene ngaphansi kwekampani yezupho. Lokhu sokufake iningi labantu engozini yokuthola umkhuhlane we-corona omemetheka kalula lapho abantu beminyene, ngoba kundwendwe zamabhasi iningi kalinaki ukuba lingaminyani. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.